Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa uchawa ungani ngumuntu obulala inyoka indlela achawe ngayo izisho ubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi sanamuhla kulomuntu ongabamba omnye umntwana omnye umuntu olegazi ngendlela yena leyo kubuhlungu kakhulu akuzwisiseki ngakho ke siseselohambo kakhulu njengamaZimbabweans lokuthi sizwisise ukuthi ama rights ethu ame njani kuyadanisa kakhulu ulimaziwe umntwana lwana ulimele kakhulu.
Odokotela bathi ulimele okunganani?
Kube le hunga odokotela bengani bakufaka kube obala ukuthi hayi ama kidneys akhe ungani afuna ukuba le problem encane. Ngakho ke hayi siyabonga ukuthi odokotela bayagijigijima bazama ukuthi bakulungise ngoba kuvele sokuyinto amanzi asechithekile. So yonke into sisibanjwa ngesiphangephange ulokhu esesibhedlela from all we know and bazama ukuthi bakulungisise khonoko.
Liza mangala yini emthethwandaba lidinga ukuhlawulwa nguhulumende phezu kokuhlukuluzwa kwakhe?
Umtsheyiwa yena yiclient yethu ngiyoza sinika ama-instructions okuthi siyibambe njani indaba leyi kodwa obala yikuthi ngendlela achawe ngayo kumqoka ukuthi laye agijimele inkantolo ikubambe ngendlela okufuze kubanjwe ngayo. His constitutional rights have been violated. Ngakho-ke yena uza sinika ama-instructions thina singomathunywa kalampontshi ngaye sethe wathi hhayi kayibanjwe ngendlela enje awo siyefela khona njengomkhaza.
Bakhona abathi iSADC le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe zimise ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo. Ulubona njani lolu daba?
Ngukhangela ngelihlo lomthetho thina njengama-signatories iSADC njalo le-AU kule role okumele bayidlale nxa sokuthe kwaba le situation esihlangana layo le eZimbabwe ukuthi sure uhulumende nango sevuke ubhinya nango ubaba usechaya abantwana sekudliwa kaloklubhu hawu abafowabo kambe bangamkhangela bathule. Kumele ukuthi bamkhuze ngoba amalungelo abantu ngendlela asebanjwe ngayo lapha eZimbabwe ngelihlo lomthetho hayi kuyadanisa. So into enganiyadanisa ukuthi kathi iSADC le AU izazingenele sokubule umntakabani njalo sokuhlukunyeza umntakabani ngoba namhla ngutawanda kusasa sikwazi ukuthi ngubani njalo asingeke size simelele ukuthi babe babili babe bathathu. Angithi khonokho sokusuke kwenzakala yinto sokumele ukuthi ngabe iSADC kumbe iAU isishwa isike yaishwa istatement njalo iyakhuza umfo wabo angabe lahleka phela genuinely kodwa kakhuzwe yikho okuqakathekileyo.